eqinisweni indaba ama by elections abantu bebeyikhangelele vele emuva le bebehlala abantu bekhonona ukuthi ngobuningi sebathathelwa esingathina ngaba abaselayo ama-representatives ngenxa yokuthi bevubele imonalo yenza ama-records ayenzakala abantu besebengaphelanga ndawo bamelayo so ke abantu bebevele bemele lolo suku yebo kambe kungaba le ngxaki becovid landlani kodwa ke abantu ngibona ukuthi kubela ama-by elections bayakuthakazelela ngesizathu sokuthi sebethole ithuba lokubana bazikhethele abantu okufanele babamele ababafunayo hatshi abantu laba babamele ngenxa yokuthi sebevala isikhala esavulekayo abantu bazimisele i-violation ibekhona.
Siyabonga mnumzana Nkomo, njengengcwethi yecubungula izombusazwe ubona ilizwe lifanele yini ukuthi liqhube ezokhetha?
Ya ngombono wami ngibona zani ngivumelana nobaba uSibindi, ukhetho lwama-violations lalumele libe khona last year kusesele isikhathi kwanxa sikhayela ekhathesi sokusekunaka owodwa nje ubana sibe lokhetho njalo. So bona zani khathesi osokunzima isikhathi sangkhona kodwa bona zani kule nkangelelo kakhulu kuzoniphatha ukuthi bakhangele ukuthi bekhangele ukuthi abantu bokhetho babasapota okungakanani nazani isizathu sokuthi befake ama-violations. Kodwa aqakathekile Sibindi, mina ngikhona nanje ngokuphuza kwangikhona ukuthi beseke abantu laba bazaseva nje less than a year, one year and a few months bese bephuma futhi. Kodwa kuqakathekile ukubona abantu bebe labantu ababameleyo vele ephalamende lakukhawuseni ngikhala nje ngendaba yesikhathi ukuthi kuphuzwe kakhulu.
Mnumzana Sibindi, kungaba le ngxaki yini sikhangela ukuthi isikhathi se-COVID-19 njalo abanye ababhaliselanga ukuvota?
Uhlupho lolo siyalulandelela olwabantu abangatholanga ithuba lokubana bangene emabhukwini esithi nayi-voters roll ngesizathu sokuthi abanye lingananzelela osokufanele kathi sibavote babe lwehlupho lezithupha and kathi singakhangela ama-ofisi ezithupha ngale alo hlupho lokuthi kwesikhathi uyafika uzawuthi imithini ifile bathathe nje abantu abangu-40 ngelanga. So-ke into engenzisa ukuthi abantu abafuna ezithupha abaningi kunjalo kutho ukuthi sila abantu abathile abazehluleka ukubana bangene ethethweni ngalo. Kodwa-ke wele okuphazamiseka ngibona ngathi thina i-COVID ayo sikhalela abantu bakwemukele baziphathe ngendlela bale baziphathe ngayo ama-protocols ale i-COVID ukwenzela ukuthi ngashiya ku-election lanxa kule ngxaki ye-COVID singanegani i-COVID kodwa impilo ingani iqhubeke isiya phambili. So ngokunjalo sibona ngathi hhayi i-election kufanele iqhubeke but njalo ngivumela lo Nkomo futhi futhi into engxenye i-by-election le kulo kholona ukuthi yaphuza kodwa silepha kathesi ngivumela la ukuthi osowezilepha kathesi izantiye siyayazi ngakho-ke funa ukudinga ukuthi kambe isupport yasalawo yini ngakona wenza referenda bona laba kwenza kathesi bake baboni kambe siyisimo bani bade ukuthi bamisiya ku-2023 sebesebelo mbono ukuthi wokumiso so sesingenza kanti ngakona wenza referenda bona ngathi yinzo ngokuthi why belethela ama-election ngaleso sikhathi oku-71 kodwa ama-election aqhathe mhlawumbe khona.
Ingqobe yisikuwe mnumzana Nkomo, siyabona abezombusazwe bathi amathuba okukhankasa awafanani.
Hayi lokhu sokwakhulunywa nje inyaka leminingi esiyandlulayo nxa sigangela ukhetho luka-2018, ukhetho luka-2013, ukhetho ngbinketho ezimbili sika-2008 siya ku-2005-2000 kubana ama-political parties ezombusazwe ezombangazwe ezikwa-opposition sikhala ngokuthi bona abaphiwa ithuba kubana bekhankase kuhle, abaphiwa ithuba nxa sikhangela kumidiya lapho ukuthi abaphiwa ithuba ukubana labo besakazwe ku-state media kwe-ZBC emaradiweni and so forth njalo bayakhala lokuthi abathole ithuba njabo lokukhankasa xa sikhangela iindaba zama khathesi kule COVID nje kunzima ukuthi bekhankase kodwa i-ruling party yona iyabile ikadi lama-primary elections last week kade bevunyela ukuthi bekhankase bebaningi inde-100 bezinkulungwane. So into yakudala nje emelingena uma-election reforms ukubana zonke inhlanganiso zombusazwe bezombangazwe kumele zinikwe amathuba afananayo ukubana zikhankase nanxa sikhangela kwezomsakazo kakhulu ezomsakazo zikahulumende kuqakathekile i-constitution njalo yakhuluma khona lokho ukubana wonke amaphathi abe la mathuba afananayo. So kuliqiniso khona lokho ukubana inhlanganiso zombusazwe azinamathuba afananayo. Sikhuluma nje nxa kudutshula umbhobho ukuthi anti begijima abanye vele sebeqalisile ukugijima abanye sebezaqeda abanye vele abanazicathulo zakhona zokugijima.
Sibona kusiba lokuthula yini kulolu khetho?
Hhayi udlame amboni mbona azani ukuzasebenza njena khona lokho kwezimali yokuthenga abantu ngokudla nendlela ezijiyeneyo but uDlame sibili okwakhathesi angiboni ngoba leyo ruling party layizama ukubona ukuthi abantu bayisekele okungakanani. Isiza kusebenzisa lokho ngokhetho lwa-next day, kusuke okwakhathesi amboni ukubuza kwalo Dlame, kodwa ukusetshenzwa kwezimali lani lani ngibona kungasebenza sibili okwakhathesi. Soqalile vele khona lokho.
Yes, siyabona. Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Sibili.
Akutsho ukuthi ke siyacela kithi njengabahlali njengezakhamizi yabahlali beZimbabwe ukuthi xa singena kule indaba ye-by-election sicela abantu bazibambe kube lokuthula, singacatshaniswa ngamavoti ngoba sizadingana ngemva kwamavoti. Asibe ngabantu abaphucukileyo, sivume ukuthi lo ozanqoba unqobile, lo laye okwehlileyo uzazama kwisikhathi esilandelayo. Bese sicala kuma-political parties ukuthi abafundise abasekeli babo ukuthi bangabili ungabili omsindo kabelo Dlame, abantu nxa bekhankasa bakhankasa ngokuthula ngoba ilizwe lonke lingelephi, kungabi lokulimala kwempahla, kungabi lokulinyazwa kwabantu lokufa kwabantu. Lesi yisicelo esisilethayo kuma-political parties.